kukhanya vele awula mahluko ngoba ngilokhu ngibona amalayini elokhu ekhona emabhenki abantu abahamba emabhenki besiyadinga izimali zabo ngabazizuzi. Ngize khona u-economist uProsper Chitambara esithi yena kuthiwa kumbe i-inflation seyehla yini, kodwa yena ngichasisa ngiyavumelana naye ukuthi ukwehla kwe-inflation ukuthi vele abantu kabanamali yokuthenga, yikho ungathi into ziyehla. So lokho kuthiwa khona kwafakwa imali emsikeni yi-Reserve Bank, angiboni ukuthi unceda lutho.
Yona siyafakwa yini limali kumbe khona izafakwa?
Loba ungaze uyifake kawukusoze kukhanye, ngoba nxa umuntu ade vele efuna i-$200 engaze ayizuze i-$200 yakhona, uyahamba ayigcina ngkhaya. So imali yonke engenayo ngoba vele sokule deficit, vele sokule godi ukuthi vele sithwele nje amagabha avuzayo, kawukusoze kukhanye uzayenza yini i-pronouncement ukuthi imali isingenile. Kodwa kulaba abalandelela ama-units akhona imali amanamba la khona, kodwa laba kakhulu ukuthi sebeone imali entsha, angikholi ukuthi siyangena imali yakhona.
Sesondele uMpalakazi, ikhefe elikhulu mpela lapho abantu abaningi ababe bedinga khona imali emabhanga. Ubona uyabe uminjani umumo ngoDisemba lapho?
Uya kumimanzonzo ngoba kuzahlangana lesikhathi esane sokuthi abantu kuthiwa khona baye besebedinga inhlanyelo ngapha bona omgabi wakhona ngowekhomanda agriculture, usho ukuthi vele imali yakhona iyabe ivele i-on high demand, abantu bazaqala ukuyidinga lokuyifihla kungaze kukhulunywe indaba yamabhonus ngo-November. Yikho lapho zakuqala khona inkinga. So zabona ukuthi khona fana ngo-October vele kuzahlupha. So angiboni ukuthi vele into le bazakwanisa ukuthi bayilingisise ama-Reserve Reserve Bank.
Izisebenzi zikahulumende zona kuyini ezingakukhangelela khonapho?
Ye, izisebenzi zesihulumende bazazicila ngoba bazabatshela ukuthi imali zenu angitsho sezathi na umongameli welizwe sithi yena ofuna ukunikeza imali amasosha imali eninganyani. So izisebenzi zizacilwa, bazafakelwa imali yomoya kuma-akhawunti abo. Imali yakhona basuze bayisebenzise ngoba vele iyabe siyinombo yokufuna, kodwa bona babe befuna phela i-cash yokusebenzisa ngama-holiday. So bazacilwa ukuthi eselinikile i-bonus, kodwa imali yakhona iyabe iyimoya eyamaphepha emabhanki. So vele kuzaveza ukuqili kwenjani u-PFA.